Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhlaka 4 Nhlangula 2020 ngupraxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Igciwane le linjenge flu lihamba lilandelana lomqando. Umqando lani liyawubona amakhaza aseseduze. Igciwane leli lingafika lapha lithola into eliyenzayo ligqokozele emalayinini lingalandeli izinqumo ezifakwe nguhulumende ezelockdown izabulala abantu abaningi.
Inani lasebefunyenwe bele-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile laya kwabangamakhulu edlula amabili 222. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha 6.6 million.
Sasivele sikwazi ukuthi khona sithi ama state institutions kabe yiwo aya investigator ukuhlukuluzwa kwalawa amantombazana. Kuyafana nje lokuthi khona uthole impisi isidle amazinyane esifayeni sakho obususithi kusasa hayi impisi hambe edinga ukuthi ngubani odle amazinyane ami.
Mphathi Ntambo wendaba zasekhaya uthi akula ubufakazi obuveza ukuthi ngempela iziphathamandla ze-MDC Alliance ezintathu zathunjwa lokuhlukuluzwa. Usibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, umnumzana John Mangujka uthi ilizwe lithenga amafutha ezimota eneleyo kodwa udubo lwenkohlakalo yilo olwenza amafutha asinyeni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ingcwethi zezempilakahle zithi ukuqonga kwenani labatholakale belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe kungabe kubangelwa yiuhlala isikhathi eside kwabaphindela ekhaya bevela emazweni angumakhelwane endaweni zama-quarantine centers bengahlolwa ngokuphangisa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuba asebenzise okokuhlola leli gciwane ngokuphangisa ama-rapid test kits. Inani lasebefunyenwe bele-COVID-19 elizweni likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amabili 222 izolo. Lokhu kutsho ukubana asebegula lo mkhuhlane okwamanje sebengamakhulu phose amabili 189 wasinda abangamashumi amabili lathoba mune munye 29 kwafa abane. Asebehloliwe ukubana bale-COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngumbimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 49,603. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belaleli gciwane sebeyizigidi ezedlula eziyisithupha lengxenye 6.6 million. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane phose ezingamakhulu amane 388,587. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3,193,865. Kubika abenhlanganiso ye-Worldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakele belegciwane leli sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu lengxenye 162,673. Labulala inkulungwane ezidlula ezine 4,601. Kwasinda inkulungwane ezingamashumi edlula ayisikhombisa 70,475. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 edolobheni lakoBulawayo lokhu liqhubeka lalo liqansa ikakhulu ensukwini ezedluleyo. Abogatsha lwezempilakahle bathi leli nani lengezwa ngabavela emazweni angumakhelwane. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
UBulawayo kulabantu abayithoba minwe mibili abagulayo umkhuhlane we-coronavirus abayisithoba munwe munye sebasila kwabhubha oyedwa eMathebeleland North. Kulabantu ababili abalomkhuhlane we-COVID-19 kuthi oyedwa sewasila. EMathebeleland South izolo kubanjwe abantu abalichumi lanye igcikwane le-COVID-19 abavela eSouth Africa, njalo bahle bavalelwa kuletha inani labantu abalalo umkhuhlane kumachumi amathathu lambili lisiyatshona ilanga izolo kulesi sigaba. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba alandele iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukuthelelwana lula kwe-COVID-19 ngoba inani labatholakala belaleli gcikwane liya liqonga mihla ngemihla. Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital wobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuba alandele imilayo yokuvikela ukuthelelwa igcikwane.
Igcikwane le linjengeflu lihamba lilandelana lomkhando. Umkhando lani liyawubona amakhaza asiseduze. Igcikwane leli lingafika lapha lithola into eliyenzayo ligcokozele emalayinini lingalandeli izinqumo ezifakwe nguhulumende eze-lockdown, izabulala abantu abaningi. Uhulumende ufake izinqumo zokuthi nxa liphuma phandle ligqoke ama-face mask. Kuthola ukuthi manje abantu bafake i-face mask bevala umlomo bechiya amakhala phandle bephefumula. Lokhu asikho nto enhle kuzakwenza ukuthi i-coronavirus ilibambe. Sithole ukuthi emalayinini lapha empupule amabhenki abantu bayaxokozela alimi ukuthi okwe 1 meter omunye laphana omunye 1 meter uhleli layini kuhle lingaxokozela.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuba aqaphele ahlale emakhaya ikakhulu kulezi nsuku inani labatholakala bele-COVID-19 liqansa okwethusayo. Abantu bakhuthazwa njalo ukuzivikela ekubambeni leli gcikwane bengaphombukunyakazela ndawana yonke beminyezelene ngoba ngaleyo ndlela kulula ukuthelelwana lomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsakazo we-Voice of America osakazwa kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esithakeme.
Womphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi akula bufakazi obuveza ukubana ngempela iziphathamandla ze-MDC Alliance ezintathu. Onkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsa Emarova bathunjwa njalo bahlukuluzwa. Ekhuluma lentathelo zendaba namhlanje uKazembe uthe abathathu laba baqamba amanga ukubana bathunjwa ngoba besebenza lezitha zeZimbabwe emizameni yokungcolisa uhulumende weZANU-PF. Umamombe labanye bakhe bathi bathunjwa ngenyanga edluleyo besemapholiseni aweHarare ngabantu abananayelwa ukubana ngama-CIO, batshaywa kakubi njalo bahlukuluzwa ngokucansi. Sikhuluma nje balokhu belaliswe esibhedlela kodwa uZiyambi uthi bayazenzisa ngoba ethi abalangitsho lamangxeba. Uthi kuvamile ukubana abebandla le-MDC baqambe amanga ngokuthunjwa kwabantu. Waqamba lo dokotela Peter Magombeyi, umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, uMahlekisa uGonyeti lo mnumzana Evans Mawarire, esithi ngabanye babantu asebeke baqamba amanga ngokuthi bathunjiwe kumbe batshayiwe ngama-CIO. Kodwa akaqambanga umnumzana Itai Tsamara labanye asebele minyaka banyamalala abanakanelwa ukubana labo babulawa nguhulumende. Isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsai Maire usole amazwi kaKazembe esithi njengebandla bafuna udaba lolu luphenywe okujulileyo liqula elizimeleyo ukuze kuphume iqiniso. Okugcizelelwe ngumgcini sihlalo waleli bandla enyakatho yeMandebeleni umnumzana Prince Dube Sibanda.
sasivele sikwazi ukuthi khona sithi ama state institutions ngabe yiwo aya investigator ukuhlukuluzwa kwalawana amantombazana. Kuyafana nje lokuthi khona uthole impisi isidle amazinyane esifayeni sakho obususithi kusasa hayi impisi hambe dinga ukuthi ngubani odle amazinyane ami. Ayingeke impisi yazi investigator yodwa, ngakho asingeke sathi thina i prime suspect ngoba vele umuntu ocatshangelwa kuqala kuleliyana icala nguhulumende. So ukuthi khona sithi uhulumende kambe ezifeya yena asingeke sathola into ezwayo ephumelela kulokho okuyabe kusenziwa nguhulumende, ngoba uhulumende lo siyamazi ukuthi yikho kwenza kwakhe and isikhathi esiningi into yabe ifuna ukuthi ayeze yikuthi ezame ngazo zonke indlela ukuthi evalezele ukuthi kuthiwe khona kayisuye. Ngenxa yalokho-ke kungenani lalokho abathi bona bakwenzile okuyikho thina esingakukholwayo esikukhalelayo ukuthi ngabe siya a truly independent commission ingabe isuka ebantwini kumbe kuma institutions ahlonitshwayo njenge Zimbabwe Human Rights Commission kumbe abanye abantu abavela kwamanye amazwe ukuthi babe yibo abazacubungula ukuthi kanti vele okuyikho kwayenzakalayo yikuphi, ngoba kathesi lokhu asebekwenza yikuzama ukugcona nje amankazana lowana njalo bezama ukuthi begcone uThamisa ukuthi khona nguye owayenza ukuthi khona lawa amankazana ayenze lokhu akwenzayo.
Manje nxa ukazembe kazembe esithi uMamombe labanye bakhe balamanga ukuthi bathunjwa, amanxeba abalokhe bewalaliselwe esibhedlela bewelatshwa, kutsho ukuthi bazilimaza yini?
Ngamafitshane ukazembe kazembe yikho akutshoyo, uzama ukutshela ilizwe ukuthi amankazana lawana amantombazana lawana azilimaza azihlukuluza azilimaza kwaze kwaba yikulimala lokho abayikho khona okusokwenze ukuthi lamadokotela evuma ukuthi ababe sesibhedlela okwesikhathi eside kangaka. Now lokho sikujwayele thina, izanu ivele ihlala isenza njalo, izanu ihlala itshela abantu ukuthi khona abantu yibo abazilimazayo. Okutsho ukuthi izanu lakathesi ngasitshela ukuthi uyithayizamara wazinyamalalisa wazibulala yedwa.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo we-MDC Alliance enyakatho emandebeleni ubexoxa lapho lontungameli Nkomo we-Studio 7. Ibandla lezanu PF namhla lethu sele uzulu weZimbabwe kanye lentathelo izindaba lisithi kumele bachiyane lomkhuba wokwethesa umongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakhe umlando ukuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Lokhu kulandela imbiko yokuthi uhulumende wanikeza inkampani elobudlelwane lendodana kaMnangagwa umnumzana Collins Mnangagwa umsebenzi wokudingela ilizwe izinto zokusebenzisa kumsebenzi wokulwisana le-COVID-19 wayihlawula amadola angangesigidi samadola eMelika. Inkampani ye-Drugs International ibikwa yabhatalisa uhulumende amadola phose angama-30 eMelika, US$28, ukuthenga imask eyodwa lanxa yona ibiza amadola aphansi kwamahlanu. Uhulumende uyakulandula lokhu. Ikanti-ke lo Collins Mnangagwa laye uthi akalabudlelwane laleyo nkampani, kodwa isikhulumeli sezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi abantu abaqhubeka besethesa uMnangagwa lomndeni wakhe umlando wenkohlakalo laba kumele baqaphele. Uqambe intatheli zindaba uHopo Chingono ngegama wathi ngomunye omemethekisa limbiko. UChingono yena uthi ukhathazekile kakhulu ngamazwi kaChinamasa la ngoba efaka impilo yakhe engozini. UChinamasa uphinde wasola njalo udaba lokubulawa konsundu lipholisa elimhlophe kwelemelika umnumzana George Floyd esithi amazwi akhe okugcina awokuthi angenelisi ukuphefumula afana lamazwi akhulunywa ngamazwe etheswa izijeziso yimelika afana leZimbabwe, iVenezuela, Iran lamanye. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube.
I-corruption lezanu PF yingotsha neswabanda ngamathelo odimi zimbila zantabanye kakuhlukaniseki kuphila konke lapho ofica khona okunye okunye lakho kukhona nxa ungakubona ithalathalaza kancane uza kubona kukhona lento ayikhulumayo nje ukhuluma into engamampunge engasebenziyo ngokuba kuyazakala vele kusuka kwasekuqaleni ukuthi kwawona umbuso bawugcine ngenkohlakalo nge-corruption ngakho ke lo bengaphika njani athini izenzo ziyakhuluma kuya zakala kusuka ngo-1980 ukuthi kubuswa nge-corruption ilizwe libule yi-corruption kuzaze kube phakade iZANU PF i-corrupt kayisagezisekeki isingcole kakhulu lokho akukhulumayo ke kusebenzi into eyazakalayo ukuthi iZANU i-corrupt umbuso u-corrupt babusa ngayo i-corruption njalo
intatheli zindaba ethu selwengwe chinamasa iyaqanjwa ngegama uHopewell Chingono uthi usehlalela evalweni uselokwesaba okukhulu uthini ngalokho
yinto engamukelekanga vele ukwethusela intatheli zindaba lalabo abalwela amalungelo abantu kanti ke vele ukwethusela noma ngumuphi umuntu kakufanelanga kwenzeke inkohlakalo yinkohlakalo kumele ilwise kulokuthi kwethuselwa abantu kumele kwethuselwe inkohlakalo kulokuthi kubulawa abantu akubulawa inkohlakalo kulokuthi kutshaywa abantu akutshaywe inkohlakalo ngakho ke kachiyane lo Hopewell akhangele lokho kumkhangeleyo okuphambi kwakhe inkohlakalo okuphambi kwakhe i-corruption angayithalaza khona eZANU PF headquarters uzayibona ayithalaze kuyo yonke indawo zayehluka kuma-district ku-village ikhona isezi kuhulumende kayihlukaniseki lo hulumende ihleli kuZANU PF kayihlukaniseki lo leZANU PF ngakho ke kahlukane lo Hopewell angamethuseli yinto engaqondanga ukwethusela intatheli zindaba nalabo abalwela amalungelo abantu lanoma nguphi nje umuntu weZimbabwe isizalwane seZimbabwe
uChinamasa uphinde wafananisa ukufa kukaGeorge Floyd lokukhala kweZimbabwe lamanyamazwe afana labo Venezuela etheswa izijeziso yiMelika ungathini ngalolo da
inkulumo kaChinamasa le yokuthatha imfa kaGeorge Floyd ayenza ibhola lokuvusa iZANU PF kayiqondanga bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe ababulewe yiZANU PF bangako George Floyd ababulawa yigugurawundi bangako George Floyd ababulawa ngomanqondo ngo-2008 bangako George Floyd ababulawa yindlala bangako George Floyd abangaya esikolo abagcwele umhlaba wonke jikelele ngokuba ilizwe labo libuswa kabi kungahlaleki bangako George Floyd abayizizalwane zeZimbabwe abathele nzima kulokuthi ayebheka okwenzeka eMelika kabheke okwenzeka eZimbabwe akhulu lo George Floyd laba ababulaya iZANU PF
umnumzana ifidlela ncube ngocubu ngola ezombusazwe lapho limuzwe exoxwa ecengweni lontungamile inkomo weStudio 7 ekobulawayo kulive talk lamhlanje uhlelo asiyihluzeni bomama siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane leCOVID-19 kodwa likhumbule zihlobo ngenxa yodubo lwaleli gciwane asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo. Ukulwisana lokufuthela naphakathi kwabakhokheli bebandla le-MDC abathi umnumzana Nelson Jamisa lonkosazana Thokozani Khube kuyaqhubeka. UMakhube uthi ibandla lakhe selixotshe uJamisa kuthi abakhe uJamisa besithi uMakhube uyazikhohlisa. Kuliviki abakaJamisa babe lomhlangano baphuma lezinqumo ezithize ezigoqela esokuthi kabasoze baguqule ibizo bazaqhubeka beyi-MDC Alliance njalo kabasoze bavumele uMakhube behluthuna impahla yebandla. Lanquma njalo ukuba amalunga alo asengabuyela edale lephalamende kulawo akade ekhalala kodwa kulamanye akade engakhalali ayiwo anakanelwa ukubana asekela uMakhube. Yena uhambe ethuneni likamnumzana Morgan Tsvangirai labanye bakhe abagugela umnumzana Douglas Monzora bayathethela kunsukwana ezedluleyo besithi idlozi likaTsvangirai kumele libaphathise banqobe uJamisa. Le yinto esolwe ngabaningi besithi lihlazo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxhume isiphathamandla se-MDC Alliance eMelika umnumzana Tim Murengai lo mgcini sihlalo we-MDC ngamakhuphi eMelika umnumzana Dean Moyo. Umuringai nguye osungula lengxoxo.
Sina asimangalanga ngento ezakale ukuthi uadvocate Jamisa. But China City Obama newspaper, ngoba the alliance is the National Standing Committee Zolo, the National Council of Ashala Fancy, but to advocate Chamisa Lama MP to Ala Melela e alliance. So I will have to say we were alliance.
Nomzana Moyo Nangu Moringawia Mozala Putai, Uba Chamisa Galikwazu, Kocha Evangelina Silo Lane.
Anyamuzi umringayi iproblemu kakhulu esilayo njengamaZimbabweans ukuthi umthetho sesakhetha ukuthi singolandeli and yiyo into eshupha kakhulu yona le esiyilwisa lezanu everyday ukuthi siye constitution elizwe ecacayo ukuthi abantu bathithwa kanjani baphiliswa kanjani yiyona iconstitution egadayo ukuthi ilizwe libuswa kanjani. Kunjalo nje la kumabandla emaphathini la kulama constitution agayidayo ukuthi iparty iqhubeka kanjani ngomsebenzi wayo. Thina njenge MDCT sangena ku alliance lamanye amabandla sisiya kukhetho lika 2018 sile alliance agreement ecacayo ukuthi amabandla la a independent ama individual parties therefore after election amabandla lawo ayabuyela back to kumaphathi abo. Sasesibona ke ngokushona kukamongameli wethu Morgan Tsvangirai kwaba loku lesiphithiphithi esokuthi ubani ozotake over to a point ukuthi oChamisa bagcina bethatha over ibandla ngodlame. Bathe benze njalo uMagube wasehayi makunjalo mina ngiyaqhubeka le MDCT ngizoya ku-extraordinary congress. Wakwenza lokho oChamisa wathi hathi nasesizimele sesiyi MDC alliance bayenze yabo i-congress. And then kwayiwa e-court ke kuchallenjwa udaba lona lolu oChamisa badliwa i-court yathi i-high court yathi no according to incwadi esilazo thina i-alliance akusiyo party bekuyi-coalition eyamaparty amaningi amaparty angu-7 and therefore lina njenge-alliance alisiyo party.
Mnumzana Moringai uyakhuluma lapho Moyo. Sibonile njalo ibandla lenu liphuma lesinqumo sokuthi amalunga enu kusamelanga aye edalele parliamente. Kodwa sibonile amanye lanqanje bemalutshana eqhubeka ehamba edalele parliamente. Konoko akuvezi yini ukuthi omoyo omakhuphe bakhona amalunga ephalamende abasekelayo?
Into yena leyo sizayibona ngokuhamba kwesikhathi ngoba okwakathesi siyabona ukuthi ama-economic conditions eZimbabwe vele abuhlungu kakabi. So abantu amalunga ethu angaye ephalamende, that's where they are getting their money from, kuthengela abantwana lokuthengisa inkwa lani lani. So lokho kokuthi basekele uMnumzana Thokozani Khuphe lo lakomoyo, I don't think that's the accurate definition. Futhi ukubuyela emuva ngiphonge ukuphendula mbijana ngoba asifuni ukuthi si-contesting ngendaba le ukuthi court yathi, thina sathi, thina sithi. Singabuyela emuva sihambe kwi-election ka-2018 siyabona ukuthi obaba uMoyo labo Makhuphe ku-MDCT bakhontesta as a party, bayenza yabo i-congress, kwaqhubeka kunjalo badliwa baba le 45,000 votes all over Zimbabwe. Thina saqhubeka la yethu party i-MDC alliance sahamba sanqoba saba le 2.6 million votes. So okwakathesi enye into abayikhohlwayo u-justice I think uPatel wathi yena izinto zazimele ziyenze kanjalo but the decision is moot. Esitsho njalo esithi it's moot because events have overtaken izinto zazimele ziyenzakale ngesikhathi sonaleso. So into esiyitshoyo thina sithi hhayi qhubekani lo msebenzi we-MDCT yena leyo yiphathi yenu asilandaba lakho lokho. Thina i-MDC alliance sizaqhubeka ngomsebenzi esanikezwa ngabantu ukuthi sibamelele ezindaweni eziningi.
Baba Moyo, sikhangela olunye udaba njalo sibone uMakhuphe laboMonsora laboKomichi besiyathethela ethuneni likababa uMorgan Tsvangirai. ve sithi bacela abancedise banqobe uchamisa ayisilo hlazweni lela
akulahlazo lutho mpo kaNkomo ngoba singabantu besintwini thina ukuthethela amadlozi lokuya khuluma labafi emathuneni into evele ivamile ende lusiko lethu njengabantu thina sithatha ukuthi umuntu uma eseshonile wangcwatshwa then sokukhohlakele ngaye.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-NDCT eMelika ubexoxa endawonye lesiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Tim Moringai ngaseMelika njalo kungxoxo ebilawulwa nguNtonkameli Nkomo kwestudio 7.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka utshele idale lephalamende ukubana ilizwe lithenga amafutha ezimota eneleyo kodwa udubo lwenkohlakalo yilo olwenza amafutha asilele elizweni kodwa ke amankampani akumsebenzi wamafutha ayakulandula lokhu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma edale lephalamende namhlanje uMangushika utshela amalunga ukuba ilizwe lamafutha eneleyo esithi abantu kumele bafunde ukwenqabela inkohlakalo esivamile ekuthengweni kwamafutha. Lokho kuza ngesikhathi uzulu weZimbabwe ohamba ngezimota ethole nzima ngenxa yokutshona ekundwende ezinde zokudinga amafutha ezimota. UMangushika ulandisa okwenza kube lodubo lwamafutha elizweni.
Fuel Zimbabwe marathi kunza inokwandirana nefuel yomzimbabwe
imali esipapha yona iyenela ezimbabwe ifuel esuka emasasa kayifiki ema-service station sizafaka i-smart card fuel system ukusuka emasasa baze bayefika ema-service station okungasiza ukulwisana lodubo lolu ezimbabwe
ma-service stations kufika kuma-olkamanizi ezimbabwe
uqhubeke ethi elezimbabwe kumele lenelise ukuqeda udubo lokuswelakala kwamafutha kunyanga ezilandelayo ngokuphuma le ndlela ezakwenza ukuba kube nzima ukuntshontsha amafutha elizweni kodwa abamankampani athenga lokuthengisa amafutha elizweni phansi kwenhlanganiso ye-Indigenous Petroleum Association bathi kabavumelani lalokho okutshiwo nguMangujika obemelela inhlanganiso umnumzana Aaron Chinara uyachasisa
isikhonzelo sokuthi amafutha abe mashoma ndizokuthi
senza amafutha abe malutshwana yikuthi asitshelani iqiniso ukuthi amafutha athengiweyo angakanani lokuba aphiwa bani siphinde sibone ukuba asitshelwa ukuba ayasinika na inzuzo esiyabe siyithengile
pamwezi wekwek
umnumzana Chinara uqhubeke esithi amankampani azimeleyo kawatholi usizo kuhulumende okunye okuphume kulumhlangano yikuba imali ethengiswa ngayo amafutha kuleli kayenele ukuba amankampani athole inzuzo ngoba ethengiswa ngentengo ephansi kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Kulabantu abahlangane namhlanje emzini weHighfields eHarare basungula inhlanganiso ezibiza ngokuthi yiPoverty Liberation Movement loba hashtag abayanga sesivukile varombota muka ejonge ukuthuthukisa impilo yabaswelayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba njalo.
Inhlanganiso le ikhokhelwa ngumnumzana Obed Masaraure okhokhela njalo inhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS. Isikhulumeli senhlanganiso umnumzana Pride Mkono uthi bajonge ukulwisana lobuyanga elizweni.
Namhlanje eZimbabwe grounds eHarare siqale ukusemthethweni inhlanganiso yabayanga yokuthi silwisane lobuyanga osokuzihlalela eziwe eZimbabwe siqondane lokuthi siqede indlala leyi esibamba abantu bonke ngenxa yokwehluleka kwahulumende ukuthi elungisise indaba yobuya ngeZimbabwe. Inhlanganiso yabalanga le sithina siqala namhlanje siqondane le lokuthi lenhlupho ezingaba zinhlano esifuna ukuzithisa izilise.
I-PLM ithi ifuna izisebenzi zihole ngedwa leMelika njalo uhulumende ahloniphe amalungelo abantu abazisebenzayo ngesikhathi se-lockdown ngoba kuyibo abaningi kodwa uhulumende kabaphi lutho lokubanceda ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPlasides Jeremiah.